Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lomsekeli wakhe abantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota mkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga akunywe iround inxa yokuthi abakhulu bamapholisa zakhulumisana labo.
Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Bacho ama-sanctions aphinjwe ngoba iZimbabwe ayilama-sanctions, yafakelwa ama-sanctions akhetha izikiwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezano PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazo ezithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Elova enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho ohamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezi ngcwethi. Umhlangano wezano PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu kuphela kunyaka aseqhubeka kuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga akhona obana afike kuqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo bana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kumain venue yethu la kusokume kanjalo. Phela thina silibandla elilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla elikwaziyo ukuthi lenza. Ngakho ke vele akulanto engasivimbela ukubana sibuthe kuhle kusetshenziswa kuhle, sivele sirongekile thina. So konke sokuyi-all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudoniselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngalokhu abakuthi yi-factionalism ngesilungu. Kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonke sokuthiwa umongameli wethu lomsekeli wakhe abazwanani, uzotona sebe la maqembu atshiyetshiyeneyo kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezanu PF ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakathe sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba leHerald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olweforensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba oyihamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland le maswingo kufikile kuya zabona ukungene also kweinye iprovince elungiselele sosimelele ukuthi organize department ethungamelwa ngu-honorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yipi kodwa ke engingakutshe ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani kuhamba njani kwakathesa?
Ala ukungamanga akunywe iRoute ngenxa yokuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke izipoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu eZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZanu PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa nge-SADC leyo namhle khankasa isi ukuthi ama sanctions kaphume bacho ama sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama sanctions yafakela ama sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi iconstitution abangalondolozi amalungelo ayinqaba abangalondolozi iconstitutionalism sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanctions la awafakanga United Nations ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange bafake khona umsebenzi noma ukubopha iZimbabwe abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanctions ahlukuluza abantu yilabo abafakayo United States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo ovela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa ikho ke sibona ngani ikudlala ngesikhathi kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupa i top hierarchy yezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiye ezibhedlela bechiya lapha i sanction yeZimbabwe ithelwele izanu ngoba yibo ababi idliza amalungelo abantu khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi iconstitution ayiguqulwe ubaba uMnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni yikho ke sithi thina ungabone ama-political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi thina be-MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini alethwa yikubulala abantu ngo-2000 alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands alethwa intando kayiphikiswa eka baba uMuyi uMgabe lapha esenza uMathanda betshontsha ama election yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babona ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi hathi ukuhlabela namhlanje sibonisa ithi isadaki ihlabela isadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka isadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawi they were free and fair kodwa kwa High Court yafika iHigh Court yathi hayi awaphindwe ithe sephindiwe iopposition yawina isadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengali khangelani khathe sadaki yehluleke ukulungisa eSwazini emSwatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe Zulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue idialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo lihlenze idialogue sifuna ukuthi sizilungisele uma idialogue iqinile ingqoqo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ngulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatsha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama track into eziningi ezingala amathenda siyikho ke sitimahlabezulu kaphela nini ukuthi sadaki ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident be-SADC regions yikho ke yabonga.
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota bukhetho luka 2023. Silukandaba lingaphuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela. Usedingwa ngabancindizela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa Endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Siqoxe lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lewelenjini oFacebook ndinga ke uAndreas Banda. Abantu abambona ihlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiwa labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela batakusisize. Ngifana lo sitshaye ngaphakathi ntile uAndrea. Ngasengithola ke abantu bangisiza abaningi ukuthi uhlala ngapha sengiyamdobha ukubana ohlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe Mr. and Miss Banda yena uAndrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangivoneleyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bade bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bangikhona bathi kungicela ukuthi nxa kusenza ngebilaye kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi lawo uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiya ke eLand Cave eKhisimusi kuneziphithiphithi eziningi. Ungahamba kuhle ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ngiyahambeke ayecindezela ke izingoma zakhe kwele South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Oke uthe uyacula ke esontweni eka ingenayo njalo ke church uyokhokhela izimculo. Ngakho ke abantu ikakhulu bebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbebefelwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke umuye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathoba izinhliziyo abantu kuyabaduduza njalo sizwa ke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole umuye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula laye. Ngakho ke umuye ocelwa yonke indawo nje ukuthi hayi yena uyahamba loba ngabe siyacula ikakhulu ke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Uka ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba oluthi umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele-Anti-Sanctions Day ubika iHerald. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakaza abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa ngumdala saligcinile. Kembuze lapha basakaze labalaleli leZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawovethi abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha ama abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke le uzayithatha ngapha imali kumele bekunanzelela ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo kasipheli. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuku. Akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani. Akulanto even A1 abayifezayo ende siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungela uzuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwenga kababotshwe kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabotshwe. Uzuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabweans akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalibonani, salibonani kundawo zonke. Ngena ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele ngihambe ebhinga ngiyabulisa usisiwami Nadumo ngithi linjani linjani lonke usisiwami endaweni yasemchabezi linjani lonke linjani lonke ngapho eshiya sibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthwa kukontutu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi. Okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima esokunuka amaswireji kuzima even kuthwaza athola uzibuse esibhatha kukacaci. Size sifise makungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangeli libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7. Okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni omunye mayele mpupho omunye lesithebo wasincedaneni sihlanganisene kube into wani ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakithi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kinonke ngohlelo eliphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi uEzra Chisa ekangcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo ungakabise emanciweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage imiyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Lawo bekungamazi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook owethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. Unkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook yaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho okwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa i-human trafficking. Kodwa umqondisi we-Facebook, umnumzana Mark Zuckerberg, uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe ye-Facebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso umtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ubuziqeda laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto, ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. I-Facebook ayila mlando, ayila cala babukande, ayila hlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayibo abasebesithi asebejikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engazoze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba lomthelelo omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhla ka 6 kuzibandlela laphana. Yaba lomthelelo omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhana ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifaka iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi balandele izimemezelo zakhe leziyana bayenelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho ubona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethulwa ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe, yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba limbuzo eminingi imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.